sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 22 Mpalakazi 2020 ngiphathelise Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
siyagcizelela ukuthi lapho kubuthana khona abantu abaningi, abantu bafafazwe lokho esikufaka ezandleni, singabambi amakhala, singabambi amehlo, njalo siphinde sigeze izandla. Kuqakathekile kakhulu konke lokho imilayo esayifundiswayo ngabezempilakahle.
Ingcweti zezempilakahle zithi ukuqonga kwenani labafunyanwa bele coronavirus ikakhulu kobulawayo kungabe kubangelwa ludubo lokuswelakala kwamanzi. Lenani elikhulu labantu abaphindela eZimbabwe kungekho emthethweni bengahlelwanga igcikwane leli.
Into eqakathekileyo yukuthi abantwana labo abasakhulayo bakwazi okwenzekala ngesikhathi segugurawundi, bangaze bathatheka ngokuselebrate i-unity accord, kodwa bangene esililweni ngokuba lusuku lokulila, lusuku lokukhumbula abafayo labaphilayo abalimalayo.
Namhlanje kunanzwa usuku lokumanyana ole-unity day. Iningi labantu bemhlubuleni uMandebeleni lasenkabazwe besithi ababoni okuhle kokujabulela ngalolu suku ngaphandle kokukhunjuzwa ubuhlungu bombhuqazi wegugurawundi. Usemele ukugcotshwa kuba ngumongameli welemelika webandla lamademokrats uMnumzana Joe Biden. Izolo uhlatshwe ijekiseli elitsha lokuvikela i-coronavirus ele-vaccine phambi kwehlekana labantu njalo kuphuma kumabona kude ilizwe lonke. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhuhlane owe-COVID-19 ubulele abantu ababili bakobulawayo izolo. Okuhle kwakhuphula inani lasebebulewe yilo mkhuhlane. Lokhu wahlasela eZimbabwe ngombimbitho kwaba ngamakhulu amathathu alamashumi amabili lambili, 322. Sebezinkulungwane phose ezimbili, 1988, abagulayo ngalo mkhuhlane. Phakathi kwabazinkulungwane ezedlula ezilishumi lanye, 12,422 asebehloliwe bafunyanwa belegciwane leli. Lokhu laqala ukuhlasela elizweni. Abasinde kulo mkhuhlane sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi, 10,112, labulala abangamakhulu edlula amathathu, 322. Ezwekazi le-Afrika kutholakale abantu abedlula izigidi ezimbili lengxenye, 2.5 million bele COVID-19. Yabulala inkulungwane ezingamashumi phose ayisithupha, 59,354. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi phose athobamnembili, 77.5 million abahlaselwe ligciwane leli, labulala phose izigidi ezimbili, 1.7 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlaselwe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele asebe izigidi ezedlula ezithoba minembili, 18.1 million. Yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu, 319,466. Kunjalo nje ingcweti zezempilakahle zithi ukuqonga kwenani labafunyanwa bele coronavirus ikakhulu kobulawayo lemhlubulweni wonke nje weMandebeleni kungabe kubangelwa ludubo lokuswelakala kwamanzi. Lenani elikhulu labantu abaphindela eZimbabwe okungekho emthethweni bengahlolwanga igciwane leli. Loba kunjalo izakhamizi zakobulawayo zikhuthazwa ukuqhubekela phambili zihlonipha iziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19 ikakhulu ngekhefu leli lekhisimusi lapho abantu abaningi bezahlangana lemuli, izihlobo labangane. Kunje i-COVID-19 isibulele abantu phose amashumi ayisishiyagalolunye, 89 kobulawayo. UMike Gobe we-Studio 7 uxoxele uNkosazana Perseverance Nyathi wenhlanganiso yezakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association ngodaba lokumemetheka kwe-COVID-19 kuleli dolobho lakulo mhlubulo.
Ngithanda ukugcizelela ukubana abantu mele siphile sigqoke ama mask. Mele sicizelele lokho kwakhulunywa ngabezempila kahle, i social distance ukugqoka ama mask. Njalo siyagcizelela ukuthi lapho kubuthana khona abantu abaningi, abantu bafafazwe lokho sikufaka ezandleni, singabambi amakhala, singabambi amehlo, njalo siphinde sigeze izandla. Kuqakathekile kakhulu konke lokho imilayo esayifundiswayo ngabezempila kahle.
Manyathi, siyezwa izakhamizi sithi bakhathazekile ngodubo lokuswelakala kwamanzi, kuphinde kube nzima ukuthi bahloniphe imithetho ekhona ejonge ukuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ngenxa yokuthi abayenelisi ukugeza izandla bona bengela manzi. Ukubona njani lokho?
Ngiyabonga njalo. Izakhamizi zikhathazekile kakhulukazi ngenxa yokuthi amanzi aseligolide, amanzi abuya mhlawumbe kanye ngeviki, kwezinye insuku ayeqe kuze kube ngamaviki amabili. Ngalesi sikhathi umkhuhlane lo uma uthe wamemetheka kangaka, siyasifise, siyasicela ukubana usithi council ungenele, unikeze abantu amanzi. Siyabonga ngoba kule senzo sithe sizayenzakala, abathe basitshela sona ukuthi bazavulela abantu amanzi njoba kuyisikhaleli kubana isikhathi sekhisimusi. Njalo besicela sigqugquzela njalo kusithi council ukubana amanzi bawalethe njengokutsho kwabo.
Nangukhisimusi sefikile lapho abantu bathanda ukuhlangana ngezihlobo labangani bethakazelela leli khefu. Ingcwethi kwezempilakahle zithi abafisa ukwenza khonokho bengaqhubekela phambili, kodwa kumele bengakhohlwa ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 usakhona. Abantu kumele baqhubekele phambili ngokuhlonipha imithetho ekhona ejonge ukuvikela ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Ukubona njani lokho?
Ukubuthana ngesikhathi sekhefu kuwumkhuba wethu thina abantu abamnyama. Njalo siyasinanzelela ukubana injiva ziyasuka e-South Africa, labanye abahlala emazweni aphetsheya babuya bezovakatshela izihlobo zabo. Kodwa ngalesi sikhathi bantu bakithi besicela sinanzelele, sigqugquzela njalo ukubana sifake ama-mask, siyenze i-social distance lokugeza izandla. Yebo, ye akujwayelekalanga ukuthi abantu bangahlangani, njalo lokuvimbela abantu ukuthi bangahlangani yinto enzima kakhulu. Kodwa siyasicela ukubana nxa abantu behlangana bakhangelisise inani labo ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo siwunqobe. Yikho esikucelayo lathi njengenhlanganiso ukubana kuyisikhathi sekhisimusi, kuyisikhathi sekhefu, abantu befisa ukuya emakhaya, befisa ukuthokoza labangane lezihlobo ukuthi bafake ama-mask, bagqoke ama-mask, bayenze i-social distance lokugeza izandla. Lokho esikugqugquzela kakhulu khona lokho.
Phosela amazwi akho okugcina kubalaleli, ikakhulukazi abayizakhamizi zakoBulawayo.
Ngithanda ukubonga njalo, ngiphosa amazwi ami okugcina ukubana njengabantu bakoBulawayo, asithandaneni, sizame ukuvikela abanye, izihlobo labangane, ukwenza ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki. Sizame ngazo zonke indlela okungaminyani lapho kuhlangana khona abantu abaningi, kuma-supermarket, indawo ezingathi ziyaphithizela kakhulu. Njalo sifake ama-mask, sigqoke ama-mask, sigeze izandla. Njoba usithi council sesithembise ukuthi hayi amanzi azavulwa ezimpompini, siyakubonga khonokho. Njalo ke okokugcina, asithandaneni bantu bakoBulawayo, cabangela mina, cabangela lawe.
Unkosazana Perseverance Nyathi ngowenhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa loMike Gobe weStudio 7 ecingweni ekoBulawayo. AbeZimbabwe bananze usuku lokulotshwa kwesivumelwano sokuthula eseUnity Accord. Lesi sivumelwano salotshwa eminyakeni engamashumi amathathu lantathu edluleyo, 33, phakathi kwamabandla ezombusazwe ayelwisana ngaleso sikhathi. Elalikhokhelwa ngomoya uDr. Joshua Mqabuko Nkomo, LAPF Zapo, lele zanu elalikhokhelwa ngomoya uMnumzana Robert Mugabe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Embikweni wakhe awethulele uZulu ukunanza lolu suku, uMnangagwa ukhuthaze njalo ukuqakathekiswa kwalo.
Peace building, conflict resolution and management must remain a binding feature
ukuthi ngendlela zokuxazulula inkinga kumele kube isona siqoqela enhlelweni zethu zokuthuthukisa isizwe. Sifunde ukukhulumisana lapho sithethehlukana ngemibono. Uhulumende wami uzimisele ukuqhuba inhlelo zokupholisa amanxeba alabo abaphanjaniselwa esikhathini sangemuva.
To bring about healing and the closure.
Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPitule Maphosa uthi akula kuthula okwalethwa isivumelwano seunit accord.
Kwaku senza esingathi ceasefire kusayinwa idokumenti eyavumela izano ukuthi ime ngokubulala abantu eyayikwenza kwele Matabeleland lase Midlands. Into esiyangisayo kakhulu njalo iyasenza sibe lokuthukuthela okuningi kakhulu ikakhulu njengezaphu ukuthi ukubulawa kwabantu la ngokuthathelwa amalungelo okwenza ibandla lezaphu bayakuthakazelela bethi iunity akuzona iunity.
Kwasekelwa ngomunye wabalwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra umnumzana Ngqobizitha Khumalo oseyisikhulumeli sebandla lePeople's Democratic Party PDP elikhokhelwa ngunkosikazi Lucia Mathibenga.
Ngaba nayibhuku likababa uNkomo elithi yona The Story of My Life, uzabona ukuthi izano yaqalisa impi 1980 ngabomu. Yaba yiprovocation yaleyo mpi ngabomo izidinga ukuthi abantu bezimathebeland babethwe iopposition ivethwe icine ivuma ukuthi imanyane le ZANU-PF. Wasebenzisa amabutho indlela yempi lapho kwakufunakala nje ukukhulumelana kwamabandla ezontwanazo.
Okugcizelelwe ngenye ingcwethi kwezombusazwe lokulwela ilungelo loluntu umnumzana Ndaniso Mpande waseGwanda othi abantu beZimbabwe kabamanyananga.
Njalo akuthembisi ukuthi kungkhona maduze nangokwenza kwezanu-PF kungaba khona ukumanyana okungaba khona akuthembisi. Njalo mihla ngemihla kulokho kutshengisa ukuthi kungkhona abantu beZimbabwe bazahlala bedabukene. Njalo kuba khona izinto ezithile ezenzakalayo ezivuselela amanxeba ezifana lalelo lilanga lamhla ka 22 December kulusuku oluvuselela amanxeba ombuqazwe. Akula ukuthembisayo ukuthi kungkhona kungaba khona ukumanyana kuleli lizwe.
Laloba umnankagwa ethethe leli thuba ukukhuthaza uZulu ukulondoloza lumanyano athi yiwo owaletha ukuthula lokuzinza okuselizweni okwamanje, kulabantu abaningi abathi lolu suku luyisikhumbuzo senhlungu abadlula kizo ngesikhathi sombhuqazwe weGukurahundi lapho kwabulawa khona inkulungwane lenkulungwane zabantu bemhlubulweni weMandebeleni lenkabazwe okwazala lesi sivumelwano se-Unit Accord mhla ka-22 Mpalakazi 1987. Iningi lithi uNkomo wabanjwa ngamandla ukuloba lesi sivumelwano esebona ukuba abantu bayaphela, kodwa abanye njalo bemsola ukuthi wathengisa ngabe uZulu waqinisela walwisa engxenye ngabe umthwakazi uyazibusa okwamanje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Namhlanje kunanzwa usuku lokumanyana olweUnity Day, iningi labantu bemhlubulweni weMandebeleni lasenkabazwe bathi ababoni okuhle kokujabulela ngalolu suku ngaphandle kokukhunjuzwa ubuhlungu bombhuqazo weGukurahundi, ngoba kunje lomhlubulo lokungananzwa kwezentuthuko. Ubathabele Masuku sethulela lolu daba.
UZulu wakobulawayo ube lombuthano namhlanje wesikhumbuzo sobuhlungu obehlela abantu bemhlubulweni weMandebeleni ilizwe lisanda kuthola uzibuse. Umbuthano lo owenzelwe eFidelity kobulawayo uqoqwe ngabenhlanganiso yebhethu likaZulu bemanyene labezaphu lamalunga abalwa impi yenkululeko bekuvuyo leZibra ngenhloso yokukhumbula abatshabalala ngesikhathi sombhuqazo weGukurahundi. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso yeNational Consumer Rights Association iNakora, uthi kuqakathekile ukulondoloza imbali yokwenzakalayo ngesikhathi sombhuqazwe.
Into eqakathekileyo ukuthi abantwana labo abasakhulayo bakwazi okwenzekala ngesikhathi seGukurahundi bangaze bathatheka ngokuselebrate iUnity Accord. kodwa bangena esililweni ngokuba lusuku lokulila, lusuku lokukhumbula abafayo, labaphilayo abalimalayo, lusuku lokuthi labo abalimalayo, ama-victims lama-survivors, yiwafanele enze izinqumo zokuthi kulungiswe njani, kungenziwa nguhulumende, kodwa kwenziwe yilabo abadlula phakathi kobunzima bona lofo.
Umnumzana Malaki Nkomo, olilunga lezanu PF kobulawayo, upha umbono wakhe ngosuku lwe-Unity Day.
Umhlaka 22 December lilanga iqhathe kakhulu ikakhulu usapho lweZimbabwe sikhalela ukuthi kulapho inkokheli zethu ezimbili ezaziqhathile ngaleso sikhathi ubaba uMoyi uJoshua Mqabu Nkomo lo the late futhi ubaba uRobert Gabriel Mkabi abahlanganisa amabandla omabili iPF zapho lezani PF ukuthi kube into yinye singananzela ukuthi lapha kubuya iUnity wasongana kulokuxabana elizweni ngalokho ukubambana kwabantu kumbe ubambana kwenkokheli lalawo mabandla kwenza ukuthi kube lokuthula eZimbabwe sinanzelela ukuthi kwasonganika lokuxokozela songazakhanya ukuthi kuyini ukuthi abantu bayangapha empilweni siyalibongela leli langa ngoba selisenza ukuthi wonke umuntu azizwe ehamba ekhululekile eZimbabwe ungasela ukuthi ukhangela ukuthi lo uyiloko.
Umnumzana Greta Sibanda, ongumgcini sihlalo, wevuselela Restore umhlanhlandlela, uthi abantu kumele bengabandlululwa.
Injongo Unity Accord, Unity Day, ibaluleke kakhulu, ngoba kuyadingakala ukuthi abantu babambane. Kodwa eqinisweni ukuthi khona abantu babambene yini. Uhulumende okhona kumele ukuthi abone ukuthi khona. Injongo Unity Day, iyafezwa abantu bathole amathuba alinganayo, abantu bathole imisebenzi ngokulinganayo, aba i-development ibe khona ngokulinganayo. Le yiyo injongo e-Unity Accord. Ngaphandle kwalokho kuba nzima ukuthi Unity Accord ibe into eyamukelekileyo esizweni. Yikho ke ama authority kaluze khona.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo oyinhlanganiso yebhethu likaZulu uthi lokhu kuqakathekile kulabo abasindayo kumbhuqazwe.
Kulusizi ukuthi umbulali nguye osedetermina ukuthi kuthwe lilanga lokubambanisa abantu. Lilanga lokumiswa ukubulawa kwabantu njalo ngibona ngazathi asitolanga lokuselebrate but lilanga lesikhumbuzo, lilanga losizi eliyakhelwe ngegazi labantu. So gimi lilanga eliqhakathekile la kubanye abantu kodwa esikufisayo ukuthi ilanga leli kalibekwe ngendlela eyiyo ukuze wonke umuntu ebekwazi ukuthi iZimbabwe imbali yayo ngemva kwenkululeko kwenzakaleni ngoba ungabala even lokuvunyelwa nayo kuyavunyelwana ukuthi bayazi ukomitha ukumnisa udlakela akuzange kwaba nodlakela kwaba nokubulawa kwabantu so mbona ngazathi kulama terms ombulali ngoba welamani.
Umongameli Emerson Mnangagwa wethule amazwi ngokuqakatheka kosuku lolu olwe-Unity Day eHarare namhlanje ekhuthaza ukulondolozwa kokuthula okwatholakala ngokulotshwa kwesivumelwano phakathi kwebandla le-PF zaphu lelezanu PF. Ukhuthaze njalo uZulu ukuba ukubambana lokuthula kufanele kube luphawu lezizalwane zeZimbabwe. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ziveza imibono ehlukileyo izizalwane zeZimbabwe ngosuku lweUnity Day. Iningi lithi linanza lelilanga ngobuhlungu bezinga laphezulu lonyaka phansi kombuso kamongameli Emerson Mnangagwa ngasikhathi sinye zimelana lobhubhano lwe-COVID-19. Anastasia Ndlovu zethulela lolu daba.
Osakhulayo wakobulawayo uMichael Mdiweni uthi iUnity Day lilanga elibuhlungu empilweni zabanengi.
Ilanga elibuhlungu kakhulu leli nxa sikhangele umhlukulo wabantu ababona umbhuqazwe kakhulukazi bekhala ngokuthi bona nxa kufika lelilanga bazobuhlungu. Abakukhalayo ukuthi ngabe lelilanga lawe langa lesikhumbuzo than ukuthokoza kwelanga lokukhala lokulila. Abadala nxa uhamba emalokitshini okukhuluma labo nemakhaya bawutshela ukuthi bazobuhlungu kakhulu nxa abantu begida ngaleli langa bona basezobuhlungu. Ngabe kuyalungiswa ukuthi abantu bakhale kube ilanga lesikhumbuzo elizangena kumbali yelizwe leli kusizukulwane esizayo, kube yinto eyaziwayo ukuthi leli langa likhumbuza abantu isikhathi esibuhlungu esinzima.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kulusizi ngoba umbuso okhona manje uyenga abantu.
kulusizi ukubana ilanga leli lalohulumeni okhona lowo osewesi ukudlula lona okhona ngoba unikeza ama victims ithemba elingekho kwenza ngani yalungisa yena edeliza so mbona ngazathi kade sokuluhlupho ukuthi kuyathiwa sokulungisa indawo yomboqazo kodwa ungahlala phansi uthi lungiswa njani uzathola ukuthi akulanto eyenziwayo kodwa uqila ama victims eqile lomhlaba ukuze at the end of the day kuthweni kuthwe konke kwalungiswa uma SNC ngabe useqalise ngokuthi hayi ilanga leli lilanga elazalwa ngokufa kwabantu sifuna ukuthi njengohulumende abantu beZimbabwe bonke across the political divide across the tribal divide belazi ngokunjalo kodwa yena olokhu eqine esithi unity day ezifu kulabantu ababe divided mina sebe united
omunye njalo olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi iunity day ayina okuhle emkhumbuza ngakho
akula unity accord eloncedo ebantwini abantu bafuna ukudla bafuna impuphu bafuna iend to oppression human rights violations bafuna idemocracy bafuna ukhetho olukhululekileyo indaba ye-unity vele kayikho ku-agenda yabantu i-agenda yokudla lokuphila kahle lokuphila ngendlela esemthethweni ehloniphi i-constitution
owasila kumbhuqazo wegugurawundi eyadala i-unity accord unkosikazi Thokozile Mpofu uthi kuyize konke okwenziwa nguhulumende uma bona abasindayo bengaphatheki kunhlelo zokukhumisana umlotha
please kumele kube yithi abaphathekayo ezintweni zonezi sibe yithi esizikhulumelayo sibe yithi esidinga loloncedo nxa kuyikuthi kuloncedo singakhulunyelwa ngabanye abantu abaziphileleyo ngobulima bethu ngokulimala kwethu thina kube yithi esibamgoka bakhonya abanye bethu abalimalayo abanelisayo ukwenza thina sanelise lathi ukukhuluma noma singasanelisa sehluleka ukukhuluma nothing for art without us kumele thina lathi singakhulunyelwa ngumuntu ozikholiselayo ozijabulelayo ongazange akubona ozwa besithi kule doktor igugurawundi kanti bakhona abaphatheka phakathi sicela ukuthi lanxa ihulumende isithi izala lolu hlelo kayize kungabantu abaphathekayo ekulimaleni abaphathekayo phakathi kwayo leyo gugurawundi hatshi umuntu from Norway
osakhulayo wakobulawayo uthandanani mkandla uthi lilanga elibuhlungu ngoba walahlekelwa yizihlobo
lilanga elibuhlungu kakhulu ngoba izihlobo labangani balahlekelana namhlanje so lilanga vele hayi lingachiphanga
izimbabwe inanza iunity day namhlanje kodwa abantu benkabazwe lemandebeleni besithi likhefu nje elingatsho lutho kubo belokudana okukhulu ngoba ngaphandle kokumisa ukubulawa abantu mahlayana akula okuhle okuthe kwalethelwa uZulu kulomhlubulo kulokuncindezelwa njalo kungela ntuthuko nxa kuqathaniswa lezinye izigaba zelizwe iningi labantu bathi abakukhalelayo ukuthi abakahulumende bavume ukuthi kwenziwa iphutha njalo baxolise njalo kube lenhlelo ezilesithunzi zokunanza labo ababulawa ngesihluku kugugurawundi umongameli Emmerson Qambu Mnangagwa wethule amazwi okunanza lolu suku lapho ekhuthaza uZulu waseZimbabwe ukuthi alondoloze iziqondiso zokuthula zesivumelwano se-Unity Accord. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sokusidlwe kuningi labantu ukuthi uluhlu lokubuthanisa imali yokubhadalela indleko zikahulumende olwebhajethi. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ukhweze imithelo ngesilinganiso esiphezulu kakhulu. Iyomnyaka ozayo ibhajethi ibambanisa abangaqhatshwanga abazisebenzayo ukuthi babhadale labo imithelo lapho abakhangelelwe ukuhlawula inkulungwane ezimbili lengxenye zamadola 2500 abagoqela abalungisa inwele abathengisa utshwala kuzamele bahlawule imithelo wenkulungwane ezilishumi 10,000 ngenyanga abaphila ngokuthenga lokuthengisa bechapha umngcele kuzamele bahlawule isilinganiso sokulishumi ekhulwini senzuzo yabo abanye njalo abazabhataliswa umthelo we-taxi ngabezimota ezithwala uZulu zemichova amabhasi lamakhombi Imithelo le ibikwa ilakho ukuhlawulwa ngedola leZimbabwe loba elemelika. Izakhamizi zakoBulawayo zihlaba omkhulu umkhosi ngomumo wemigwaqo esigugudekile. Sekugcwele amagodi godi ndawana yonke. Izakhamizi zileza lezi lidolobho zithi uma lo mumo ungasalungisiswanga ngokuphangisa kuzadala ingozi eziningi zomgwaqo, ikakhulu khathesi ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umeya wakoBulawayo uKhansila Solomon Mguni utshele umhlangano wamakhansila ukuthi laloba besamukela ngenjabulo ukuna kwezulu lonyaka, lokhu sokudale udubo lokonakala kwemigwaqo engasahambeki. Ngakho kuyadingeka ukuthi ikhansili ikwenze kube mqoka enhlelweni zayo. Umnumzana Tinashe Nare, umtshayeli womtshova osebenzela koBulawayo, ngomunye wabakhalaza ngesimo semigwaqo.
Imigwaqo yethu simibi kakhulu, especially khonapha koBulawayo. Sokusenzeka ukuthi kube lama-accidents amaningi, amaphotholo agcwele okunye ongayenziwe, and imigwaqo lokhu iqhubeka ikrekha ngalesi sikhathi sezulu. Ungakhangela nxa usuka even ngomgwaqo lo usuka eBellevue Land Road ungena etown udlule eDunnington Police laphana usuya ngena etown, zithe zitshani izimoto, umgwaqo suqhelile wavuleka, sokungamaphotholo wodwa. Sengicabanga ukuthi isikhathi ukuthi abaphathi besikhansili bekukhonside ukuthi be-allocate imali be-prioritize kulungisa imigwaqo, ngoba imiphefumulo eminingi izalahleka ngenxa yemigwaqo yethu emibi.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Dalubuhle Sitshela othi sekugcwele amadamu emgwaqweni.
Amaphotholo asekhona emgwaqweni ngathi sedlulisa amalawulo, ngoba sokungamagodi amadamu abegcwele emgwaqweni, sokuyingozi ebantwini bonke abanikazi bezimoto labantu ababezihambela nje. Ngoba uzathi bona umtshayeli uyathi zama ukuvika amagodi lawa ebe sephuma emgwaqweni kumbe ebe sengena emgwaqweni wemoto ezimlandayo, okuba ingozi kakhulu ebantwini abasebenzisa imigwaqo. Ngoba nxa umuntu engananzelelanga uyagcina mhlawumbe usugudle imoto yomunye umuntu kumbe usutshaye umuntu, zama ukuthi uvike ingozi yamaphotholo lawa.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso ebona ngamalungelo ezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, uthi bona bazimisele ukusebenzisana lomansipala.
Well, siyananzelela ukuthi imigwaqo kwalesi sikhathi eminingi mibi, kulamagodi ayisabekayo, and siyananzelela ukuthi ngenxa yokuna kwezulu kukhanya ungathi ikhansi layo ilobunzima iyehluleka ukuthi yenzeni. Kodwa ingxenye okungancedisekayo ukuthi siyananzela ezinye izakhamizi sezizaphuma lazo zazama ukuzidingela indlela zokuthi zincede ukuthi imigwaqo ube ngcono. But uhlupho esilinanzela izakhamizi ziyathatha inhlabathi enye engaqedakaliyo yaliyanitshela zifake emgwaqweni. Ingxenye esingakwenza kathesi ukuthi sicele ukuthi ikhansili isebenzele izakhamizi, ikhansila ithathe inhlabathi leyane-right gravel eqondileyo, bahambe beyibuthela duyane lalapho okulamaphotholo khona. Izakhamizi zizimise ukuthi zithathe leyo lokhu zaziyifaka emgwaqweni.
Kunjalo nje umphathintambo wedolobho lakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube wethekelele imuli zeCowdrey Park lamuhla ebezingene amanzi ngesikhathi lesi sezulu zatoda.
Sihambile ukuthi nxa uhambela into enganje ukuthi uthi ngihambe kuhle, but otherwise sifikile sibonile isituation ayinhle. Ayifuna ukuthi ibe attended to, and as a government we are trying to assist the best way we can ukwenzela ukuthi abantu ama-residents ukuphumula ngesikhathi sekhefule. Ngabe kungaba nendlela nje ebesingaba able to improvise ukwenzela ukuthi ngesikhathi lekhisimusi kubethe umoya zame ukuthi bedlale bephakathi kwamanzi anjani.
Izakhamuzi zakoBulawayo zikhala njalo ngokuthi phakathi kwenkinga zonke lezi, ikhansile yaleli dolobho yethule isaziso sokukhuphula inhlawulo zemithelo. Ngimele Studio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Osemele ukugcotshwa ukuba ngumongameli welemelika webandla lamademokrats umnumzana Joe Biden unqobe umongameli Donald Trump webandla lama-Republicans kukhetho olwenziwe ngenyanga edluleyo kaLwezi. Izolo uhlatshwe ijekiseni elitsha lokuvikela i-coronavirus phambi kwehlekana labantu njalo kuphuma lakumabonakude ilizwe lonke. UBiden wenze lokhu phansi kwenhlelo zakhe zokuletha ithemba kuZulu waseMelika ongabe ethandabuza ukuhlatshwa leli jekiseni esesabela ukubana lingaphambanisa okunye emzimbeni. Ekhuthaza abantu ukuba bengesabi njalo bathembe ingcwethi zesayensi ezilungise leli jekiseni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo. Praxedes Jeremiah.